Umeya wakoBulawayo uKhansela Solomon Mguni utshela umhlangano wamakhansela ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka lokhu sokudala udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi iKhansela ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tinashe Nare umtshayeli womtshova osebenzela koBulawayo ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu, especially khonapha koBulawayo. Sokusenza ukuthi kube lama-accidents amaningi, amaphotholo agcwele kunye ongayenziwe, and imigwaqo lokhu iqhubeka ikreka ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lo usuka eBellevue Plumbe Road ungena etown vele Dunnington Police laphana usiya ngena etown, zide zitshane izimoto, umgwaqo suqhelile wavuleka, sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo, ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo, ngoba sokungamagodi amadamu abegcwele emgwaqweni, sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona ukuthi umtshayeli uyathi zama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebe sengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo, okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo. Ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu, zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagoda ayisabekayo, and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansi layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzeni. Kodwa ingxenye okungancediseka ukuthi siyananzela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincede ukuthi imigwaqo ibe ngcono, but uhlupho esilinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi engaqedakaliyo yaliyanethela zifaka emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele ikhansili isebenzele izakhamizi, ikhansili ithathe inhlabathi leyane right gravel eqondileyo, bahambe beyibuthela duyanda lapho okulamaphotholo khona, izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokhu zaziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdrey Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into enganje ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle, ayifuna ukuthi ibe attended to, and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefule. Ngabe kungaba nendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhithinise kubethe umoya zani ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi ikhansile yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini i-372% ezaqala ngenyanga kaZibandlela womnyaka ozayo. Kungalesi sizathu sezisithi njengoba ekhuphula inhlawulo sokumele laye umansipala alungise udaba lwamagodi ama-potholes emigwaqweni lulungisiswe ngokuphangisa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.